Ngifuna umuntu wonke weZimbabwe angene kuyumhlangano uyenzela ukuthi khona into ezabe zimhlupha zingalungiswa ngomhlangano nalo. We believe very strongly ukuthi kube lo mhlangano ohlanganisa abantu bonke beZimbabwe. Yes, kuzaba nabanye abangafuniyo and so on. Kodwa labo abafunayo, abafuna ukuthi iZimbabwe sibumbe kahle, bonke bayavunyelwa. That is one thing. Two, thina sifuna ukuthi abakhokheli bethu ngababe bantu, abantu abathandwa ngabantu, abantu abazi ukuthi abantu bafunani. Thina sithi people first ukuthi isifiso sethu ukuthi abantu bathole inotho, babe bashiye inotho evele emamayini, evela ngaphi, whether ukulima kuyini and so on. Kodwa sifuna ukuthi sizame ukuthi imali etholakala kuma-operation ona lawo ihlale eZimbabwe, yakhe isikolo, yakhe ama-hospital, ngani ngani. So thina sile what I may say unique brand of approach to politics as a Zimbabwe. Because thina that's umuntu uyazikhetha yedwa lokuyenza kwakhe.
Ye, yeah, masesikhangeleke babagumbo bakhona bathi seliphuzile kakhulu ukuthi libumbe ibandla leli. Kambe ngamafitshane sibili ungathi liza kwenza nini khonokho ukuthi lilibumbe?
Hayi, uyabuya lokho melela nini, kuzabuya kunzuku ezibuyayo khona lezi seduzane. So
ukuthi ungathatha isikhathi esinganani?
Ya, hayi, kuyabuya, angisezithathi isikhathi eside kakhulu.
Mhm. Nxa sesikhangela-ke kulabanye abathi kungazani inxele lobudlelwane leZanu, ukuthi bathi njengoba laphuma kuZanu khona ngale lokho inxele iphakathi vele kuZanu, kambe ungabaphendula abantu uthini khona?
Sasuke eZanu ngenxa yokuthi kuba kulezinye izinto sasingazifuni. So thina umhlangano wethu uzathatha abantu abavela kuZanu, uzathatha abantu abavela kulo amanye ama-political parties, opposition political parties, uzathola amanye abantu aphongukubuya labo abantu bona kumbeni labo abalendlela eqondileyo nanjisebenzenini labo. So uleza ama-sympathizers, ama-supporters, ama-members, kodwa zihlanganisa bonke abantu. Kula abanye abantu abathi bona hhayi into le ngeyezanu u-P F, hhayi akukho kunjalo, because isaqothwa phela thina ezanu u-P F, asisoze siyenze izinto zezanu u-P F. Kodwa ukuthi khona i-tendency lama-attitude sometimes lokusebenza esasukuyenza kuZanu sometimes abanye akuphelanga abanye bethu. We have a problem ukuthi kona there is a carryover. Abanye abantu bayaphunga ukubona njengani siyenze izinto zeZanu, difference is just personality. Kodwa thena ithi hayi akusikho into zeZanu lezi azisikhohlwenini. Sukwaphela lokhu kwezanu u-P F. Thina sifuna into entsha eyenza ukuthi umuntu wonke aparticipate, abone ukuthi laye angancedisa ukuthi ilizwe lethu lihambe kuhle. Abantu bezimbabwe bayahlupheka, imali yakholisa ngale Washington DC ngapha kuyafiwa, abantu bayahlupheka, sizwe bayadubeka nendlala nani lano okuningi kakhulu.
Nxa sesikhangele khonapho unxa ukhuluma ngezamabandla, kukhanya zani kula mabandla amaningi kakhulu eZimbabwe aphikisa ibandla elibusayo. So-ke lina lingafuna ukuthi libambane lamanye yini ukwenza ukuthi liqhubeke phambili lizame ukukhipha iZanu PF esikhundleni?
Esikukhuluma nsuku zonke ukuthi khona hhayi thina sifuna ukusebenza lomuntu weZimbabwe wonke. Umntwana weZimbabwe unezikhalazo eziningi, into ezimhluphayo eziningi. So sifuna ukuthi thina sisebenze namabandla onke labo abavumelana nathi. Kodwa thina kasifuni ukuthi sithi abanye sithi thina hhayi asizwanani njengokuye okwenzakala kuma-opposition political party. Abantu ojongileyo abantu bona abafuna ukuthi usebenza labo-BT, abafuna ukusebenza labo-Westman, thina sifuna ukusebenza nomuntu wonke othanda ukuthi sibuyise impilo enhle ebantwini beZimbabwe. So thina we are very clear on that one. Akula kudonta or anything like that. Thina sifuna ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye.
Sivale khonapho. Nxa sikhuluma ngezomnotho, libona ngazani elingakwenza kwehlukane kakhulu lakwenziwa libandla elibusayo kathesi kuyini? Siyakwazi ukuthi le building liyana, so-ke okunye kuyini
okukhona esilakho esikubona thina ukuthi khona simele siqalise silungise i-political situation yethu. Kunento eziningi umhlanga wabantu. So the first thing is funa ukuthi siyenze ukuthi khona we really have to do away with this uhulumende lo uvireka usincede as long as abakhokheleli abakhona kathethu bekhona akuyenze ngenxa yokuthi abantu bonke izwe lonke bayazi ukuthi abantu labo bakorrupt. So as long as they are there kuvela usenze kube le change eZimbabwe. That is one. Two, abantu labo bangathuka uzabona ukuthi ama-investors amaningi abe ebuya ukuthi bazo-investa because kathesi kawuzozibabuye because bathi bona singafaka imali yethu izathathwa ngalaba abantu. So thina sifuna ukuthi siyenze ukuthi we-create an environment yokuthi abantu bayakwanisa ukubuya eZimbabwe bazo-investa. Sifuna ukuthi thina sibe lokubusa okubonakala ukuthi abantu laba ngaba siwobantu abakhetha abantu ababuya eZimbabwe ukuzoinvesta. Siyabe sifuna ukuthi bonke abantu abafuna ukuzoinvesta eZimbabwe babuye. Manxa bangathola imali yabo bayayiphumisa imali yangkhona esala lapha, iyasala lapha idevelop ilizwe lethu. Kodwa okukhona kathesi ukuthi abantu ama-investa, abantu abenamakampani lalapha bayathatha imali yonke bahambe layo. Kusale ungela lutho bayabungula nabakhokheli abakhona bona laba ngenxa ye-corruption ekhona. So sibe sifuna ukuthi sikhiphe i-corruption, sifuna ukuthi sibe ne-rule of law, recognize ama-human rights, sifuna ukuthi participate i-democracy, abantu baparticipate ukuthi abantu abaphandle bayabona ukuthi abantu beZimbabwe shuwa bayasebenza ndawonye, bayakhetha abakhokheli babo ngendlela eqondileyo, kube le-peace in the country. Ama-investors angabuya njani khona abantu besilo, abantu bedethisana and so on so forth. So izinto ezinye ezifuna ukuthi siziyenze okuningi kukhona ku-build.